Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhlazi ku 8 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga ndawonye labanye ababili.
Sasilobe sisithi amapholisa azinzile, kodwa okwamanje sifuna ukuthi sokuzimbila zentabani lezano.
Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle, ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba.
Yebo, umsakazi amaphoyisa sesiwatshelile, sathola imvumo, thola vele igwalo lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi.
Kambe umumo welizwe uzaqhubeka umadlodlongwana na?
Ngasukukhangele ukuthi isifinziwe, I'm not sure because it's not transparent as what is transpired endaweni ezingamaconstituents ona nawo apho ngo-announcer within a short period.
Ibandla le-CCC lizatshengisela kwele South Africa lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo LACCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni amapholisa ethule umbiko izolo esithi ayamdinga uMkhwananzi ndawonye labanye ababili. Amapholisa athi ozawatshela ukuthi abasolwa laba bangapi uzaphiwa imvuzo wenkulungwane yamadola eMelika i-$1,000. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uMkhwananzi ulamacala amabili awadala ngomnyaka ka-2019 alokhu engakapheli ukuthethwa ngoba wekela ukuya emthethwandaba. Uthi njalo abanye abasolwa ababili uClyde Mashojera loNoel Muneweyi bona betheswa icala lokuthisa imota yomnikazi eHarare ngosuku lokhetho. Unyathi uphinde wafaka imfanekiso yabasolwa enkundleni ye-X eyayithiwa yiTwitter. Kodwa uMkhwananzi laye eloba kuTwitter uthe usebalekile waya elizweni angalivezanga. Uthe amacala awetheswayo alahlwa yinkantolo kudala, ngakho uthi uyahlukuluzwa nje kuphela nguhulumende wezanu PF ngoba ekhulumela ibandla le-CCC njalo esola indlela okwenziwa ngayo ukhetho. uMkhwananzi kadobhanga ucingo lwethu njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungalapiliswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla lezano, ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi sowaphointwa ukuba nguspokesperson. uMkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbuluka khathesi ngoba ibandla selithe kabe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho kuthonisiswa enkantolo. kulusizi ngoba amapolisa sehamba ngonyawo luka Smith ngesikhathi ze-colonialism lapho amapolisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza lokubopha lokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini umkhwanazi lapha khona, asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo mkhwanazi nalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela umkhwananzi nabungani bazikela ibhalabhala mbe impala, ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabiloke sithi indlebe silalele ukuthi uxakuxaku lentonga kuzawela ngathi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa ngamapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezihenda kwenzele ukuthi amacala la adlule masinyani, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze, sasiloke sisithi amapholisa azenzile, kodwa okwamanje sesifuna ukuthi sekufanana le-political parties sokwezimbila zentabanye lezanu.
Alo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho lweZimbabwe ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ekuseni. Ababhikitshayo laba bathi bazabuthana befole ezitaladeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqoqe lo mgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa, umnumzana Trust Ndlovu.
Kuzela wonke umuntu ukuthi afike ngesikhathi ukuze sikwazi ukuhamba phela isikhathi sekhona, sitshengisele emgwaqweni, siyosuka laphana silibhekise econsulate East Gate, sodlula ngase-observatory umgwaqo lona ozophumela ngase-Bruma Lake, bese siyafika laphana sizokhuluma.
Wona amapholisa akwele South Africa liwazisile na?
Yebo, msakazi, amapholisa sesiwatshelile, sesiyenzile isicelo sathola imvumo, thola vele igwalo lokuthi khona siyavumeleka ukuthi singatshengisela la. Basebenzisa vele imithetho yedemokhrasi. NasePitori e-embassy kukhona futhi la sizoya khona, sizohlangana endaweni bathi Union Building, kune-triangle, kunendawo ayiza ukuthi i-triangle laphana. Sizohlangana lapha ekuseni, sizohlangana ngabo-11, sesisiqala ngabo-12, ngabo bese siyahamba-ke sibhikisha sibhekise khona e-embassy. Masesifika laphana sebesiziculela, sikhuluma, sichazela abantu ukuthi size ngani, kungani silana, siphathekile kahle. Abantu abaningi vele bayakwazi ukuthi why sizobhikisha, futhi sivele sibacacisele ukuthi sibuyaphi, sikuphi, futhi siyakuphi.
Injongo yenu kahle kahle ngeyani? Ungasitshela nje ngamafeature.
Injongo yethu yokuthi phela sazise kubantu baseMzansi, sazise kumazwe wonke lawa esakhelane nawo nakubakhokheli be-region ukuthi asiphathekile kahle ngale ndlela uhlelo lokuvota eluhambiswe ngakhona. So sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi hayi, njengezizalwane zaseZimbabwe asiphathekile kahle, asiko happy, futhi ke sihambisana ke nendlela i-SADC nabanye abahlolo noma mhlawumbe ama observers ababone ngawo ukuthi khona ukhetho lwaseZimbabwe belungekho free, fair and credible. Ngaleyo ndlela sizama ukuthi abasithethe esingathi ku international community nabo baze phela balekelele nabo abantu abakule region bonke besathi nabo babone ukuthi hayi asijabulile thina sijabulanga neze siyakhala ngendlela ekwenziwe ngakhona isifiso sethu ukuthi sikhala ngokuthi ukhetho lwenziwe kusha khala ngokuthi ivoters roll singenayo sikhala ngokuthi kunenge kwenzekile udlame belukhona sikhala ngokuthi khona bekune ballot stuffing ma ballot awafikanga ngeenkathi ezifanele abantu abaningi bayajikiswa bangakwazi nokuvota abantu abaningi abavotanga ziningi into ezikhala ngazo
bakhona yini abavela khona ngapho eSouth Africa abangasobe eZimbabwe elikhangelele ukuthi babe khona embuthanweni wenu lo?
Yebo, bakhona, bakhona impela nje abantu abangekho embuthanweni abangekho kumaqembu ethu abangasiyizalwane zaseZimbabwe abavela khona la eMzansi eSouth Africa emaqembwini abafana nabo EFF nabana abanye nje abantu abasisekayo nje abasisapotayo abathanda ukubona iZimbabwe iqhakaze ile abathanda ukubona iZimbabwe inempumelelo.
Hello ke ngumnumzana Trust Ndlovu umgcini sihlalo webandla leCCC kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg. Umanyano wezinkonzo weZimbabwe Council of Churches uthi ukhetho aluqutshwanga kuhle ngalokho kumele kube lenkulumo zokuxazulula lolu daba. Umanyano lo obuthanisa amasonto amakhulu akudala uthi lanxa ukhetho lwaqutshwa ngokuthula indlela eyasetshenziswayo yayingaqondanga. Ukuhlaziya umumo welizwe kulandela ukugcotshwa kwamakhansila lamalunga edale lephalamende le-senate ngemva kokhetho usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Bekimpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake wabanga usomlomo wedale lephalamende ekubandla le-MDC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina opportunity lizawina le ruling line ifithi yawina, but then when it comes to kuzeki le administer ama elections fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course we khathesi asinashuwa ukuthi emitamisa ingaba for sure la mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties. Thina sinje njenge MPs vele we were never included in the process of ukuthi sibekwazi lokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, lokuthi khona siwabone vele inetha yawo ithetha yawo nani, all those things azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. Sathi sibone ukuthi khathesi kunama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which has actually escalated ukuthi kunama threats ezizani sitrethena nabantu. On the other hand, is it khona anyone wants to subvert government their electoral, but ukuthi kasi kukhangele ukuthi isifinziwe, I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents ona nawo apho ngo-announcer within a short period lokuthi kwahamba njani lokuthi bathabhileta njani ama-results, we are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona i-CC ili nawo ama-shortfalls ayo njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle plus it's a new party. Of course that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi ziphukume njani. Akusinike ezithina ezi-VMP ukuthi i-process yama-elections lawa ayenzwa ngendlela enhle elungileyo, which you can lathi sifile ukuthi this government has got i-legitimacy over ukuthi ihlale isigovern as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy njengoba i-SADC i-declared ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya le-recommendation, which is the recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala kumbe I process engaba some sort of a dialogue would be happy ukuthi kube le dialogue within the players as ama elections ayenzile khathesi bithi lithini aba UMD bithi ECC bithi ZANU-PF any organization which took part within these elections zibe included in that round table so it made the way forward because at the end of the day ama elections now ayenzelwa to promote democracy yethu eZimbabwe as a whole as a people akayenzelwa only political parties but yenzelwa even ama citizens at large
kuyini kathesi okuqoqwa libandla lakho njalo umkhokheli wenu umnumzana Love More Moyo kungani engancintisana
into eyenza ukuthi umkhokheli wethenga engancintisa we could not participate because of lack of resources such as $20,000 to participate as a president ukuthi ngicontest so on its own kholoko it automatically disqualified us then thina as UMP when it is getting the way forward thina a united front as opposition not ukuthi kube le issue ukuthi kuwa kule only one political party which can technically iZANU-PF so we are open ukuthi sizame ukuthi singeda amanye ama political parties ama opposition ukuthi kufuze sonke sihlangane sikhulume ngoku one voice esilungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find special parties which come from Mapelan and they've been suffering ngendaba yokuthi sibaphonga ukufuna inclusion nxa kuyisikhathi esedepiwe akuma sesikhuluma ngendaba ese decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake decisive in deciding for their future abantu laba abanikeza isihlalo ngendlela enhle so thina as UMP will be open for dialogue which wants to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis ingena ukuthiwa kule big men there is a smaller man no everyone who must work as Zimbabweans from equal basis then it's engaged as well and ukuthi how best can we take it to an aid to part of this system as ZANU-PF
Hello ke ngumnumzana Bheki Mpilo Mbetsi unobhala jikelele webandla eliphikisayo lezombusazwe ele United Movement for Devolution obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ese Beitbridge Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembu beinternet leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi unobhala jikelele webandla leANC yakwele South Africa usevimbe olwela ilungelo loluntu umnumzana Ibo Mandaza ukuthi ayekwethula amazwi akhe embuthanweni weOR Tambo School of Leadership. Iphephandaba lobulembu leZimlife.com liludaba lokuthi owake wakhokhela ibandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe osekubandla leCCC ugcotshwe ukuba lilunga ledale lephalamende phansi kohlelo lweproportional representative njalo waveza ukuba uselomkhuhlane wemvukuzane njalo Uma manje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salona abasakazi weStudio 7 kanye nabalaleli okhuluma ngonyathi esilobele siye phendula inkulumo kwabakugawule wabugawule mangenayo into okukhuluma lapha kuStudio 7 sicela ngabophosisa makathi umnangagwa uyasebenza kanzima yebo siyavuma uyasebenza kanzima kodwa usebenzela phela isikhwama sakhe nabantu abakhe akasebenzeli thina njengezalwane zeZimbabwe njenje thina siyadubeka ngapha emazweni izongama gama kodwa lokho ebhizi ilandelana nokuqhezana nento ezingekho into zeZANU-PF ezisihluphekisayo sinisisazalwa thina sange sathola vele ukudutshekwa noma sesingamadoda amadala lokho kuyafana nje kulokho kuthiwa kuzotshintsha izane lokhu ivula livi siyaphambili yakoma
emsakazweni kaStudio 7 emsakazweni kaStudio 7 indaba yokukhethwa kukameya kobulawayo laphana ngazathi yahluka kodwa yona ilula uChamisane kangaqambukeli kayekele amakhansila lana azithethile imeya ayifuna hanti umsebenzi wamakhansila lo umsebenzi asomsebenzi kaChamisa uChamisa wakumsebenzi kaye lokuzalwa lomnankanga ngale estatehouse hanti umthathele upresident kaye khona ngale eyekele amakhansila ngapha ezikhethile umeya amfunayo usho ukuthi indawo yonke lezi hambe ukhetha amameya wena kumbe uzozikhethela abantu bakubulawayo bakuthi uzozikhethela abantu bakubulawayo kuthi abantu bakubulawayo ubayesizibhukubhuku phela so thina sifuna ukuthi amakhansila lana akhethiweyo ezikhethile imeya kahle nje yakuliwa akunothi ayi sifuna ukuthi amakhasta umsebenzi walo ukuthi ezigetele imiya mfuna siyabona
ngalo 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 studio 7 sarbonani hayi siyaphila nanti hey siyakubona lokho kwenzakalayo sekwenzakele sekwenzakele lokho kuyasikhumbuza ukuthi kwathi komunye omnyaka ilizwe selithethe inkomo efanele alivuse kwadlalwa naleyi game sokuze kunamuhla kudlalwa leyi game kwafonywa igugula hundi eceleni ukuze incedise ukudlala yona leyi game namhlanje sokule fast ifambi layo isiyifanisa le-MDC siyifanisa legugula hundi sisukenza namuhla asikukhangeleli ukuthi kufonywa okunye phezu kokunye sizaze sibamba nenini phezu kwe-national army kwafonywa i-50 brigade unkomo wakutho ukuthi ezilongu sokube nje akusekho right kathe singazokufonywa i-fast kuvele usokulabahlamuka eceleni why kuzafonywa i-fast ukuthi yenze hhayi lokhu kwakumnandi asiyindawo sesiluphele thina yithi imjibha eyayona leyimpi ikhulula ibizwe lakhululeka sesikhululekile namhlanje sibona okunje hhayi lokhu kakukuhle lokhu sifuna ukuhola amapentsheni sidle imali zethu kodwa kusokusehlula
salibonani bantu bestudio 7 salibonani balaleli hhayi lapho siyakhala kakhulu ngisendaweni esesouth africa so khala indaba yezami hhayi asibulala bakithi sihleli khonapho e-south africa kodwa lakhona sifuneki la ngale ekhaya sifuneka ngasuphephela angazi kasizweli ngani umnankagwa lezanu p f yakhe kuthiwa kuyaba yilizwe bani eliphila suke amanye amazwe ahlupha kodwa hhayi lokhu esikubona ezimbabwe hhayi becala besifisa
sanibonani sanibonani bantu bakithi ezimbabwe indawo yonke kungaba kuhle i-audio ma lingayizwa siyabonga amakhansila wonke ma sebengenile sokuvotiwe sesilindele ukuthi sibone ukuthi kuphushwa njani ezimbabwe so siyacela ukuthi kungathathwa abantu beharare bethola sebegcwele kobulawayo kungathathwa abantu beseharare begcwale plan report ngitsho nomsebenzi wokuthanyela uzosokuthiwa kufuneka imfundo sicela beke bem ukwenza into zabo leso lo kuthanyela uzokuthiwa kufuneka amaphepha yinto ezenziwa ukulwa kwethu kungaphele ezimbabwe
ye ngibingelele enkundleni inti nitshona njani basakazi ye siyamuza ugawule futhi uyahlafuna uthi yena abantu be-CCC lapha bawine khona indaba begcotshwa ngicabanga ukuthi ugawule ebecabanga ukuthi abantu be-CCC bazakhalala kuthi lezo ndawo zisale zizingasela abantu ababameleyo bona sebebuya sebefaka abantu babo ukuze kuthiwe khona izano ayisebenze kuleyo ndawo ngicabanga ukuthi ugawule kulento eningi ongayizwisisiyo ngicabanga ukuthi njengomuntu ohlele emnyameni ongazwisisiyo ukuthi abantu baseZimbabwe bafunani abantu baseZimbabwe sebekhathele ngohlupho ababhekane lalo uhlupho into ezingaguqukiyo kunini abantu behlupheka lokho kodwa abhambeli nezano liyaze liyefika nini lapho liya khona gawule njalo futhi akutsho ukuthi ukhetho lube lukhululekile gawule ukhetho lungeke lukhululeke gawule kulabantu abathi ma usiyavota emakhaya leyifasi ithatha ama idea abantu ivala lavuka lilahle amaphepha ndiwanelanga lokuvota lisithi khona uchamisa kasalungeneli ukhetho kwathi endaweni lapho kulama-strong vote khona kachamisa amaphepha kwathiwa wekho kodwa akubheke la gawule ukuthi amaphepha aprintwe harali kodwa amaphepha eharali azange atholakala aza atholakala e-Victoria Falls emakhaya le kambe khonokho kwakusenziwa yini gawule lamanje uma ungabheka amarizati okuthi khona umongameli wenu uwinile uma ukubhekisisa kahle inamba zokuthi ufike njani ukuze uwinile liyala lokuzikhipha lezekhiyelo liyehluleke ukuthi lipublishe amavilevenlana ukuthi sibone ukuthi wawina njani konke khonokho yikuqibezela kodwa-ke mbona ingathi okwelizwe ukuthuthuka ilizwe liyaguqa ngamadolo loba lingathini
studio 7 sabona abantu basifakaza abahle abalaleli abahle nezindawo zonke liyaphila kodwa abantu benkosi siyawezwa amakhansela asegcothiwe besicela-ke ukuthi asebenze kuke kuthi njengenkosi yami ebulawayo ikubuyele kobulawayo ibe yibulawayo leyakudala eyaziwayo kontuthu hhayi lokho esesikubona manje lokho esesikubona manje nafana ukuyadabukisa kuyadabukisa kodwa-ke sizwe sinyama bakithi ake sivameni phakameni sivameni kuleli lizwe lethu sivameni ukukhupha umnangagwa ngoba indaba yephepha le angeke isebenza angeke
sebenze indaba yephepha angeke ngisebenze umna ngaba ngeke phume iphepha into nje efunekayo ukuthi abantu sivumelane into eyodwa kungasiko ukuthi bakithi sigugquzela udlame kodwa ke kuyikubonisana ukuthi lwana umuntu engaphuma njani ngoba sesidini nkosi yami ngokuphefumula ekhaleli lodwa phefumuliswa ngumnanga kubaba lwa ake nje sivumelane nentoda sibonisane bantu ukuthi singayenza njani ngalwana ubaba lwa ngoba uma singakwenzanga lokhu angeke aphume vele uma ephuma uyajiyela omunye lo uyamjiyela la uyabe embonisa ukuthi igame leyidlalwa sibo siyakucela abantu benkosi asigukuzeleli dlame kodwa asihlanganiseni
thina vele sebe singafuni amaprojekthi wona lawa sesifuna into enjengemali vuthi lize lingimbali.
Lawo-ke bekungamazwi enu balaleli elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngokuqhubeka kwempi yocuku kwele Ukraine okwenziwa ngele Russia, leli lizwe liya liphelelwa izikhali. Ukufinyelela izikhali ele Russia selitotovela kumazwe aphansi kwezijeziso zenotho ze-United Nations Security Council ezenqabela amanye amazwe ukuthi athenge izikhali zawo. Ekupheleni kwenyanga kaNkwenkwezi ele Republic of Korea kumbe South Korea ele United Kingdom lele Melika ethula umbiko munye osola ele Russia kumizamo yokuthenga izikhali kwele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea. Inkulumo zokuthengisela izikhali ele Russia ngele DPRK iyaqhubeka kutsho omela ele Melika kumanyano United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ele Russia lifuna ukuthenga izikhali eziningi ezijiyeneyo kwele DPRK ukuze zisetshenziswe ukuhlasela ele Ukraine. Ukuphumelela kwenkulumo lezi kutsho ukuthi kungaba lokwethulwa kwempahla yokulungisisa izikhali ezingaphathisa elakwele Russia. Ngokufuna lezi zikhali ele Russia lizimisele ukwephula imithetho yohlangothi lwe-Security Council ezibalisa lezavotelwa yilo ele Russia. Izivumelwano lezi zingaba yikwephula kwezivumelwano ze-Security Council ezavunyelwana ngamalunga phose wonke awe-United Nations kulandela ukuvivinya izikhali zombubhiso okwenziwa ngele-DPRK. Iqiniso yikuthi ayisiko kwakuqala ukuthi ele-Russia lephule izivumelwano ze-Security Council ukuze liqhubeke ngempi yalo yocuku kwele-Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Kulobufakazi bokuthi ele Russia lathenga indizamchina zohlobo lwama-drone kwele Iran lisephula izivumelwano elazivotelayo e-United Nations. Ele Russia lasebenzisa ama-drone la ukubhidlisa izakhiwo ezimqoka zakwele Ukraine. Umkhuba wele Russia wokwephula izinqumo ze-Security Council liphathiswa ngamazwe alocuku akuvunyelwa, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, ele Melika lithatha amanyathelo ngokuveza lokwethesa izijeziso abantu lamankampani asebenza ukuthengwa kwezikhali ngele Russia kwele DPRK. Asingeke njalo asisoze sithule ngoba sithola ubufakazi nsuku zonke obukhomba ukuthi ele Russia liqhubeka lithenga izikhali kumazwe angamagola ukusebenzisa kumpi yalo lele Ukraine. Sizaqhubeka sisebenza lalabo esizwana labo ukuthola lokuveza imizamo yele Russia yokuthenga izikhali kwele DPRK kumbe amanye amazwe afuna ukuphathisa ele Russia kumpi yalo lele Ukraine, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Lolu ludaba oluphuthumayo oludinga ukuthula lokuzinza kwamanye amazwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Lusigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi usebalekile elizweni ngemva kokuba amapholisa ethule imbiko izolo esithi ayamdinga. Abalandeli bebandla le-CCC abahlala kwele South Africa baqoqa ukutshengisela besola impumela yokhetho ngemva kokubuthana eBeria Park lamhlanje ngo-8 ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoChris Gande. Libe lempela viki enhle.